OA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 6 kulwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, abancintisa kukhetho lokudinga umongameli kukhetho lwedluleyo abakumanyano ePoland bathi bazaxoxisana lomanyano we-United Nations, World Bank, i-IMF lamanye amazwe ngodaba lwezijeziso zenetho ezetheswa eleZimbabwe. Kuqhamuke udlakela lokutshaywa kwabantu ngamapholisa eHarare namhlanje, lapho kuvinjwa izisebenzi zikahulumende ukuthi ziqhube uhlelo lwazo lokutshengisela zikhonona ngeholo. Umthethwandaba we-Constitutional Court namhla ulahle isicelo sikankosazana Thokozani Khopheso ukuthi kumele abhadalwe iholo nguhulumende ngoba waxotshwa edalela ephalamende ngaphandle komthetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abancintisa kukhetho lokudinga umongameli olwedluleyo abakumanyano we-Political Actors Dialogue, iPOLAD, bathi bazaxoxisana le-United Nations, World Bank, International Monetary Fund kanye lamazwe aphesheya ngokuthi kukhutshwe izijeziso ezetheswa inkokheli zebandla le-ZANU-PF ngelemelika kanye lomanyano we-European Union. Lokho kuvezwe ngumnumzana Selonare obeqoqe umhlangano we-POLAD enyanga, wona oqalise ngempela viki waphela namuhla. Umnumzana Khaliphani Phokeni, isiphathamandla sebandla le-MDCT eliyilunga le-POLAD, uthi umsebenzi owenziwa ngumanyano lo uqakathekile njalo unconywa nge-African Union, le-United Nations kanye le-SADC. Uthi iyo indlela engeladlakela eyokucubungula okuhluphayo elizweni ukwenzela ukuthi kulungisiswe abantu bengalahlekelwanga impilo kumbe balimala. Kodwa umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa uthi iPOLAD ichaphaza imali yelizwe njalo akukho okumqoka ekwenzayo.
Badlalisa imali kazulukazi weZimbabwe belokhu beyidla begcwala emahoteleni, abantu beZimbabwe behlupheka kangaka. Kubuhlungu kakhulu ukuthi kutholakala ukuthi bakhona abantu abathatha izimali besiyazidlalisa kungekho lento loba eyodwa nje abazayenza ezasiza ilizwe lethu. Ngakho hayi, kakule sikukhangeleleyo thina kulobu buhwaba obunje.
Kodwa yena umnumzana Chamisa lokhu emingi lithi vele kasoze aphatheke ku-POLAD.
Ngeke aphatheke ngoba luhlelo lokudlalisa imali kahulumende, imali yezizalo zimizelizwe leZimbabwe, luhlelo olungela ukusiza ilizwe leZimbabwe.
Kodwa kahle kahle okubi ngakho kuyini njengoba besithi bacubungula indaba eziphathelane lokuthuthukisa ilizwe?
Udubo olukhona ngalokuthi kabasizi bakwenelise lokho ngoba indaba yelizwe yonakala khonapha ekuthini abantu abakhangela ngezomnotho bangeke baphatheke kulizwe leZimbabwe ngendlela yokuthi kukhona uhulumende ongathembekiyo, njalo uhulumende wakhona akakhethwanga nguZulu. Abantu besaba ukuthi bangamthemba ngaliphi benze okwamabhizinisi elizwe leZimbabwe. Satsho salokho sisitsho, njalo salokho sitsho iqiniso elokuthi udubo oluselizweni leZimbabwe ludubo lokuthi liswela ubukhokheli obuthembekileyo obungathembeka njalo obusuka ebantwini.
Umnumzana Chamisa uzethula owakhe umbiko ngolwesihlanu ukuthi kungenziwani, lokho eqhubekela phambili ngalokhu yini njalo kuyini abantu abangakukhangelela?
Umbiko kaPresident uNelson Chamisa uzethulwa kumhla ka-20 November, emavikini amabili alazayo. Abantu bakhangela ukuthi uPresident Nelson Chamisa uzakhulumisana labo ngendaba yokuthi uhlupho oluselizweni leZimbabwe yiluphi, njalo akhulumisana ngendlela yokuthi kathi njengezizalo zalelizwe singenza njani ukuthi silethe ububelo lobungcono ezimpilweni zethu, njengoba sikhangelelane lodubo olukhulu kakhulu olukahulumende ohuquluza inotho yelizwe ngendlela ephezulu kakhulu njalo esabekayo.
Lo mnumzana Nkululeko Swanda isikhulumeli somkhokheli webandla le MDC umnumzana Nesenchamisa sixoxela eseHarare. Umthethwandaba weConstitutional Court namhla ulahle isicelo somkhokheli weMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe esokuthi kumele abhadalwe iholo lakhe lezinye imfanelo nguhulumende ngoba waxotshwa edale lephalamende ngaphandle komthetho. UMakhuphe ubecele njalo umthethwandaba ukuthi unqume ukuba ukuxotshwa kwakhe kubandla leMDC ngumnumzana Nisenjamisa kwakungekho emthethweni. Kodwa umahluleli weConstitutional Court umnumzana Luke Malaba ukwalile lokhu namhla isithi lolu daba alusela sisinto ngoba sokwenziwa ukhetho olutsha. Isikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Khaliphani Phogeni utshele iStudio 7 ukuthi basamukela lesi isinqumo.
Icala lethu azange lachithwa ngendlela maybe obekureporte ngayo kwezinye indaba, ngazi noma na indlela okubona ngakhona, kodwa okwenzakeleyo ukuthi uChief Justice uthe le indaba siya overtake ngama events, in other words le parliament umama uMakhuphe akhuluma ngayo siya dissolve sokule parliament enja, so we discussa le ndaba noma ingazi discusse akungeke kusise ndawo, kodwa akazange wangena what they call in English in merits of the case ukuthi bekulungile na ukuthi axotshwe noma bekungalunganga.
Ngamanye amazwi silihluphi kakhulu isinqumo lesi.
Ake ngithi kuwe mthakazi, isinqumo lesi asihluphi nakancane. Kahle kahle umama uKhuphe uyayi-accepta le judgment njalo uyayibonga. Ngokuba ama-court yiwe siya kuwo mangabe sinempikiswano, siphikisana ngokuthize siye ama-court ukuthi abe what they call in English final arbiter. So siyile e-court, e-court sebeze naleyo abakubona ukuthi kuyisombuluko, asikwazi ukuphikisana naye enkantolo. Ngiyathemba ukuthi abafowethu nabo kusasa maso kujajiwe ngama-judge kakhulukazi lesizindlu le e-Supreme Court bangajiki kusasa, baqala ukuthethisa ama-court, baqala ukukhuluma ngama-conspiracies angekho, baqala ukufaka umnanga kwa bakhuluma into eziningi. Ngiyafisa ukuthi bayi accept le judgment njengoba sibabonisa thina kanje, nayi say accept i judgment njalo siyay establish i court yaseZimbabwe ukuthi hayi ukusebenza kwayo kulungile njalo siya subject thina kuleyo court.
Nxa kute kwadliwa lina ke liza kwamukela lokho?
Asikaze saphikisana nama court thina. Uzokhumbula ukuthi sike sachawa ngamatshe kobulawayo. Ngesikhathi sizoyekhethweni sichawe ngamatshe saya laphana e-court. Saphiwa i-judgment esasiyibona ukuthi le judgment noma kuthiwa, kodwa savuma sayithulela. Kubalulekile ukuthi ungaya e-court uvume i-outcome ye-court. Ma ngabe ungavumelani nayo kuyamele ukuthi uyi-appeal. So ma ungasayi-appealanga leyo outcome awukwazi-ke ukuthi busuqala ukuphosa i-judgment ngamatshe sifuna ukuyithaya ngamatshe ngoba engavumelani nawe. Ngamanye amazwi ngithi akula muntu owazalwa enemvumo yokuthi wonke ama-judgment kumele ahambisane naye.
Lo mnumzana Khaliphani Phogeni isikhulumeli somkhokheli weMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe. Isikhulumeli seMDC ekhokhelwa umnumzana Nesenchamisa umnumzana Daniel Molokele utshele iStudio 7 ukuthi bebengakabi lakho abangakutshonga lolu daba.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voaindebele.com.
Uqhamuke udlakela lokutshaywa kwabantu ngamapholisa eHarare lamhlanje lapho kuvinjwa izisebenzi zikahulumende ukuthi ziqhube uhlelo lwazo lokutshengisela khona eHarare namhlanje zikhonona ngeholo eliphansi ezilitholayo. UPractice Jeremiah usethulela lolu daba.
Izisebenzi zikahulumende zithole indawo lapho ebeziqoqe ukubuthana khona ziqalisela khona ukufola zitshengisela izigonjolozelwe ngamapholisa akade ehlume kanzima langezimota ezikhafula amanzi aphandlayo. loba kunjalo kulezinye izisebenzi zikahulumende ezenelise ukufika emahofisini awe Public Service Association azaqalisa ukufola zihlabela ziqonde emahofisini kamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lo mphathi ntambo wezisebenzi unkosikazi Sekayinzenza ukuyachiya ugwalo lwezikhalazo zazo zithe zisuka emahofisini awe PSA zithwele amabhakane abelotshwe okuchiyeneyo okusola umqhatshi amapholisa ahle asebenzisa udlame ukuthi zingedluli umduli obubunjwe yila mapholisa obezama ukwedlula kulomduli ubetshaywa kakubi ngamapholisa iningi labakade betshengisela laze lazihlalela phansi kodwa amapholisa abalanda ebadonsela khatshana umgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi zikahulumende e-Apex Council unkosikazi Cecilia Alexander leyinye inkokheli baye bazama ukuyakhulumisana lamapholisa la kodwa hala khona kunyikinyeka esithi akuyiwandawo lokhu kutshengisela abenhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ bathi okuhluphayo ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usecabanga ukuthi uhlamukelwa izisebenzi zakhe khona indaba egudwini kuyikuthi abantu bafuna ukungezelelwa iholo nje elingenelisa ukuthi baziphilise lemuli zabo. Abeyinye inhlanganiso yababalisi eye Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ bakhala ngokuthi izisebenzi zikahulumende zithwele nzima phansi komumo wezomnotho oselizweni okwamanje okuyikho okubangela ukuthi batshengisele ngale indlela. Abe Apex Council bathi bazakhweza udaba labo lokwaliswa ukutshengisela ngamapholisa enhlanganisweni yomanyano wezisebenzi emhlabeni jikelele eye International Labour Organization ILO. Asenelisanga ukuzwa umbono wamapholisa ngalolu daba njengoba isikhulumeli sawo umnumzana Pho Nyathi obengadobhi umakhalekhukhwini wakhe kanye lo mphathintambo wezisebenzi unkosikazi Sekayinzenza laye obengadobhi umakhalekhukhwini wakhe. Umphathintambo wezemali esike samthinta ngocingo uthe wamanje usaphathekile ngakho uzakhuluma ngodaba lweholo lwezisebenzi zikahulumende usikhatshana esilandelayo. Kodwa-ke utshele amalunga adala lephalamende emhlanganeni owenzelwe eVictoria Falls ukuthi uhulumende akalamali efunwa izisebenzi yokuthi iholo lazo lilingane lesisindo sedola lemelika ngesilinganiso esisemabhanga. Izisebenzi zikhala njalo ngokuthi uhulumende akaphumeli egcekeni ngempumela yenkulumo lohlangothi olwe-National Joint Negotiating Council phezu kwesilinganiso sokwengezelelwa kweholo lazo kanye lamabhonasi lonyaka. Izisebenzi zithi iholo ezilitholayo okwamanje aleneli khona ukuya emsebenzini kungakakhulunywa ngezinye indleko zemuli. Ngimela iStudio 7 ngiseWashington DC nginguPraxitus Jeremiah.
Uhlelo Live Talk lamhlanje olwe-Diaspora Forum sikhangela okwenzakala ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa exotshwa umsebenzi wokuba ngumsekeli kamongameli wazolethwa ngabebutho ngemva kokugenqulwa kombuso kamnumzana Robert Mugabe. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Namhlanje kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe sikhuluma lomnumzana Marvin Nyoni osehlale ngapha kwelemelika okweminyaka efike phose amachumi amabili. UNyoni utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi impilo yemelika inzima ngoba kuyasetshenzwa.
I-America iya ngokuthi kuminjani kuwenje. Iba mnandi ibe buhlungu depending on ukuthi kuminjani empilweni yakho. Kwabanye yabe mnandi mhlawumbe sikhangeli kakhulu kwezemuli. Kwabanye yabe mnandi ngoba belazi imuli zabo. Mhlawumbe ibe buhlungu ekutheni nxa imuli ingekho isekhaya. Kuba buhlungu ke lapho. Lanxa ula imuli yakho lapha of course ngingatsho ngithi kuyabe kubuhlungu ngoba nxa ukhangela okwenzakala ekhaya ngale obajile ekhaya kuyabe kubuhlungu kibo angithi yabona. Yona nje ibisisibandle ekutheni isivula amehlo ukuthi sibone okungaphandle mhlawumbe kuzafika i-opportunity yokuthi lokho esikubonayo siku-implemente kithi le ekhaya for instance ngingatsho njalo ngamafitshane
okokuthi uyazibona ubuyela ekhaya komunye umnyaka
komunye umnyaka ekhaya kusekhaya ngiyazibona ngibuyela lama ekhaya ngoba ekhaya nxa kungalunga akula muntu ongafuna ukuhlala lapha e-America kukahle right bonke kodwa kwabaningi ekusebenzeni lapha kuba buhlungu i-America yona ngwayo ungakhangela kahle ukusashwa kwayo iyafana kuyafana lokuthi izigcile ezingafakwanga ezingekho ngemva kwamabhanzi esingathi i-civilized slavery philela nje ukusebenza uphilele ukubhadala amabhili uphilele ukusacrificela abasekhaya so uyayibona nje into engishoyo baba
hayi ngiyayibona kakhulu manje nxa wena ukhangele khonoko okuthoyo okwenzakala ekhaya ubona ungani kungaqedwa njani
kahle kahle kufuneka inkokhelo ezintsha ngingakubeka njalo kufuneka a completely new mindset abantu abazasikhokhela abangekho kulaba ababusayo manje mhlawumbe kungasiza kakhulu ngikhangele kakhulu engxenyeni njengoba ngithilo abantwini abangaphandle mina sembole ngani abantu abangasiza ngabantu abangaphandle asebebonile izinto zisenzeka abantu abazabuya with a new approach onje ukuthi asithi simthole umkhokheli njengoba ngitsho ongekho kulaba abakhona phakathi ozakhangela ukuthi okay lapha sesifuna ukulungisa izimpapo yethu into yokuqala ngiqalele kutheni into yokuqala kube ukuthi njengoba yabe ngumuntu ongekho kusystem uza bekhangela izinto ezikhona kusystem azireverse ngiqalele kunje ukutheni izimpapo yona ngwayo singayikhangela inothile inotho yethu isezandleni zabantu abalutshwane maybe approach yami ngaba aggressive but abanye bengavumelana layo mhlawumbe ngazi ekutheni nxa ungumbusi ukuthi izinto zilunge lapha ekhaya okokuqala kumele sithathe i-wealth yonke kulaba bantu singabatshiyela sibatshiyela kona abahuquluzi benotho sithathe sifake engingathi kuma-government coffers sibisele inotho elizweni umuntu how can somebody be richer than the nation into enzama kuyitsho kumele sithathe umnotho wonke siwubisele elizweni sibe sesiqalisa ukubuilda from there ngibone ngani ingaba yi-approach yokuqala konke lokho okunye kuza line up imisebenzi ama-factory njengoba sasidlakho kontutu ziyathunga kuthinithini konke lokho akuzalandela sibe yi-manufacturing nation nxa ilizwe lona walo selinothile umnotho welizwe usezandleni zabalutshwane which is not okay nxa kufika lelo langa niyabona abantu abaningi bebuyele ekhaya ngoba ukuphila esikuphila emazweni ngama-sacrifices kubuhlungu angeke ukudefinele omunye umuntu ongekho kikho akuzwisise kwesinye isikhathi
lo ngumnumzana Malvin Nyoni sizalona eseZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa icingweni lo Chris Gande we-Studio 7 esedolobheni le-Indianapolis khona ngapha eMelika. Izakhamizi zakwaBulawayo zihlangene lomphathintambo wedolobho leli unkosikazi Judith Ncube ziveza ukuthukuthela kwazo ngokungaqhutshwa kuhle kwenhlelo zokufundiswa umsebenzi kwalabo abadinga ukufundela ukuba ngabongi esibhedlela sempilo Central Hospital ezinganikezi ithuba abadabuka esigabeni seMandebeleni. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unobhala jikelele webandla lezapho umnumzana John Zolani Dlamini uthi baxoxisane lomphathintambo wakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube bemchasisela obuhlungu ababuzwayo ngokuvalelwa kwabantwana bendawo phandle.
Sibela imeeting lo minister ebesikuhambela khona lapha izinto ezimbili eziqakathekileyo into yokuqala i-recruitment abayenzayo yempilo yamanesi into leyo ayizange iphathe abantu bakoBulawayo abantu bemathepeland and part of Midlands ngoba i-recruitment le institute bathathe abantwana bakulesi sigaba buya abantwana from Harare yinto endala lesihlala sikhala ngayo ukuthi hayi bo lathi silabantwana abafundileyo lapha abadinga imisebenzi kanti kungani abantwana balapha emathepeland bengaqatshwa then uminister laye uyakhala uthi into le seke wakhuluma ngayo kakhulu ekhuluma lomsekeli kamongameli ubaba Muhati
uDlamini uqhubeke ethi akula sidingeko sokuba uNkosikazi Ncube azihluphe kakhulu ngokudinga amacebo okulungisisa lolu dubo khona kunomthetho wombuso wezabelo owe-devolution of power.
Njalo uzakhuluma lo president kwinsuku lezi ezizayo ngodaba lona lolu. Ukhangela ukuthi uzathola impendulo egcweleyo evela kupresident. Singathi kwakhathesa kulanto esiyibonayo yenzakeleyo ngoba lapha azakhuluma khona lo president asikwazi ukuthi uzaphumelela, upresident uzakuzwisisa ngoba thina okungani kuyasitshaya yikuthi sine devolution of power lapha elizweni lakithi. Kanti nxa ukhona uzayo ukhuluma lo president kanti ipolicy ikhona. Sizathi every time nxa usonakala izinto sithi siya kupresident. Siya kupresident. Kanti ipolicy antifuzi ibe yinto nje oyiretrievayo emagcokweni. Uyilandeli njalo.
UNkosikazi Ncube ukhangelelwe ukudlulisela phambili izikhalazo zabantu bakobulawayo emhlanganweni akhangelelwe ukuwenza lo mongameli emasontambutso mnangagwa ngolwesihlanu kuyona le iviki ngodaba lwezibhedlela. UNkosikazi Ncube walile ukukhuluma lentatheli zindaba yeStudio 7 ethi ulomhlangano leJoint Operation Command. Ukunganikwa amathuba kwabantwana besigaba empilo Central Hospital kanye nezinye izibhedlela zikahulumende edolobheni lakobulawayo sekuthiye iningi labantu likhathazekile besithi okubuhlungu yikuthi akwenzakali lapha kuphela kodwa nasemakolitshini anjengokufundela ububalisi abathi bangaqeda lapho bathunyelwe ukuyasebenzela emaphandleni endaweni abangakhulumi ulimi lwalezo ndawo. Kusenjalo ukuxotshwa kwabodokotela asebenenyanga ezimbili bekhalala umsebenzi nguhulumende izolo kuqhelise udubo olubhekane lempilo hospital lezinye izibhedlela zakobulawayo ebezivele zisebenza nzima njalo sekucaphule iningi labantu. Isakhamuzi sakobulawayo uNkosikazi Jane Mlalazi uthi kuyabazwisa ubuhlungu ukuxotshwa kwabodokotela.
Kusizwisa ubuhlungu kakhulu. Odokotela nxa bengaxotshwa kambe abantu bazokufa phezu kokufa okungaka okukhona emhlabeni. Akusiphathi. Yiwo kwenza nje lakathesi ubone sisizwa ubuhlungu abantwana laba abathethwe bevela eHarare. Siyakwazi ukuthi labo beqeda abazi kuba khona la bazohanjiswa khona lezi ndaweni zakibo kumbe ngapi. Lapha sizosala abantu besifa. Sibuhlungu ngakho sifisela abantwana balapho kurijini nale bathathwe bangene ukuze sithole ukuphila lathi. Labo bathole ukuphila ngoba sithwele nzima ngabantwana bayahlupheka.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Christopher Ncube uvumelane lomlalazi ethi ukuxotshwa kwabodokotela kufana lombhuqazwe.
Ukuxotshwa kwabodokotela kimi sibili kuyinto ebuhlungu. Kimi mina ngingakubiza ngesikhiwa ukuthiwa yi-genocide. Umuntu obaxotshileyo usekhoze ukuthiwa yi-genocide. Ngoba nxa uzaxotsha amadokotela kunje kathesi abantu bayalamba, ilanga liyatshisa, imikhuhlane ibhahile, abantu bagijiniselwe ezibhedlela, ezibhedlela kusela amadokotela, abantu bayafa. So lithi thina siphile sithini nxa bexotsha amadokotela. Ngenxa yokuthi bona bafuna ukuthi bafake imali ezikhwameni zabo, befile ukuthi belungisise umumo ohlupha abantu. At the end of the day babefuna ukuvotelwa ngabantu, abantu bangikhona bababulalayo. So lapha it's an indirect way of killing abantu. Rather than using a weapon, but they are using ingqondo ukubulala abantu.
Isimo asimanga kahle ezibhedlela sempilo lase UBH. Abantu abaningi babuyiselwa emakhaya bengatholanga usizo lokwelatshwa bedane okwamagama bengasakwazi ukuthi bazaluthola ngapi usizo. Izibhedlela ezizimeleyo zibiza imali eningi kumbe zifuna ukuhlawulwa ngedola leMelika elingatholwa ngabaningi. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sekungamaviki amathathu kulokutshengisela kwele-Lebanon, abantu besola umbuso okhona ukungasebenzi kuhle kwenkokheli yengatsha zikahulumende ephatheke kunkohlakalo kanye lamankampani kahulumende. Abatshengiselayo sebeqhelise lokhu ukutshengisela besiyahlala emabhanga lasemahofisini engatsha zikahulumende lakumankampani athile alobudlelwano lohulumende. unobhala wogatshalo zobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba usecretary of state uMike Pompeo usesukume elubhekise kwele Germany kuhambo lokuyamanyana labantu balelo lizwe ukunanza iminyaka engamachumi amathathu kwabhidlizwa umduli owawusehlukanisa ele Germany owe-Berlin Hall. Umculo abantwana iBlack Mambazo icula kamnandi lapho nxalisa bakhumbula ke uJoseph Shabalala uThulani uThamsanqa lo Sibongiseni Shabalala uLomsizi uAlbert Mazibuko lo Abednico Mazibuko lo Sabelo Mthembo lo mfana futhi Dlamini kodwa bayatshintsha phela sekulabanye abanye baphuma abanye bayangena themba liukholisile lo mculo olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Yeah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.